Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili imhlaka 17 Nkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukwakhiwa kwe-mall yegodini kulokhu kuqhubeka okwakhathesi sisasebenza indlela zokulungiselela ukuqalisa lo msebenzi. Nxa sekulungile sizakwazisa uzulu.
Inkampani yakwele South Africa ekhangelelwe ukwakha indawo yamavinkili lamabhizimusi egodini mall kobulawayo iTerracotta isiqalile ukuhlela kutsha usuku ezaqala ngalo lo msebenzi.
Asinanzeleli ukuthi umuntu ulipholisa la esipholiseni sakhe ulengalo emlingenele emsebenzini wakhe. Lapha ngisho ama levels ukuthi lanxa uyinduna ufuna umpholisa fika uzivese ngani ngoba ukhosi wakho uthweni ngubani.
Induna zasemhlanganweni weZimbabwe Chiefs Council lapho ezikhuthaza khona uhulumende ukuthi alungisise ubudlelwano bazo lohlangothi lwamapholisa. Abantu abaningi sebengena emkhankasweni oyenkundleni zebulenjini ezigoqela iTwitter, Facebook lalapho abakhuthazwa ukuthi basukume balwele amalungelo abo bengela kwesaba olwe hashtag this flag. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani yakwele South Africa ekhangelelwe ukwakha indawo yamavinkili lamabhizimusi eyegodini mall kobulawayo iTerracotta ithi siqalile ukuhlela kutsha usuku ezaqala ngalo lomsebenzi kulandelwa ukumiswa kwayo nguhulumende weZimbabwe ngenyanga edluleyo esithi kwaba lokuqilibezela ekukhethweni kwayo inkampani le ukuba isebenze eZimbabwe. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ekobulawayo.
Sekhansi ledolobho lakobulawayo unkosikazi Bongiwe Ngwenya ubeke ukuba inkampani yeTerracotta isiqalile ukuhlela ilanga lokuqalisa umsebenzi kunye lokuthi uzaphethwa nini. Unkosikazi Ngwenya uphinde wacela ukuba uzulu alondoloze amanzi ngoba amadamu akobulawayo elamanzi amalutshwane kulandela ukungani kahle kwezulu.
Ukwakhiwa kwe-mall yegodini kulokhu kuqhubeka okwakhathesi sisasebenza indlela zokulungiselela ukuqalisa lo msebenzi. Nxa sekulungile sizakwazisa uzulu. Amadamu akobulawayo mhlaka 13 May 2016 abeku-39.95%. Sikhuthaza abahlali bakobulawayo ukuba balondoloze amanzi.
Umsekeli kamphathintambo obona ngezamabhizimisi kwele South Africa uMnumzana Muzi Wandile Masina okhokhele leli qula uthi ubulawayo ulakho ukuvuselela amabhizimisi kwezokuthekelela ezokwakha kanye lezamasiko njalo bakhangelele ukuqala amabhizimisi iloba yisiphi isikhathi.
Sila nethimba losomabhizinisi sizothengisa izwe lwethu. Okwesibili sizo encourage abantu bethu ukuthi babheke amathuba la abanga investor khona la eZimbabwe la kwabulawayo. Mina kokubaleka kakhulu iinvestment esicabanga ukuthi kuzomele siyinakekele njengalamazwe amabili ukuze sikwazi ukuthi sincede ilizwe laseZimbabwe lizithuthukise futhi likhande namathuba omsebenzi kwabahlali bala eZimbabwe.
Uqhubeke uMasina ethi ubulawayo usemnyango weSouth Africa ngakho ukusungula amabhizimisi akusoze kube luhlupho kangako njalo kuzakwehlisa inani labasakhulayo bakwele Zimbabwe abachapha umngcele besiyadinga umsebenzi ezweni lakhe. Umsekeli kamphathintambo obona ngezokuthengisa kunye lokulungiswa kwempahla eZimbabwe unkosikazi Chiratito Mabuwa omele imberengwa South edale lephalamende uthi uyajabula ngokuza kweSouth Africa ezweni ethi lokhu kuzaqinisa ubudlelwano bamazwe omabili kwezokuthengiselana.
Ama-companies eSouth Africa bakwenza every year, lokhu ngumnyaka wesisikisi bekwenza. Kodwa sokulomehluko ukuthi kathesi abasakhangela i-trade kuphela, sebekhangela i-investment opportunities. Bafuna ukubuya kathesi ukuzo-set up ama-industries abo lapha eZimbabwe.
Kulandela ukumiswa kwe-Terracotta ukwakha, umnani we-South Africa eZimbabwe uMnumzana Mphakama Mbete ubika ukuba akula mibiko asebeyitholile evela kuhulumende weZimbabwe kumbe iTerracotta mayelana lalolu daba. Uhulumende weZimbabwe uthumele iqula kobulawayo ukuzoqhuba uphenyo ngokusebenza kwekhansili yalelo dolobho okugoqela lokuthi iTerracotta yathola njani ikhontilaki yokusebenza eZimbabwe njalo impumela yophenyo ayikaphumi. Ukumisa kokuqala kwalomsebenzi kusolwa ngabaningi abathi uhulumende ulomona usebona ukuthi leli lithuba elihle lokuthuthukiswa kukabulawayo okungelani laye njengoba imihlelo zonke zentuthuko ziqhutshwa eHarare kuphela. Iningi lezizalwane zeZimbabwe zihlala zibhekise amabombo kwele South Africa lisiyadinga imisebenzi, ngakho ke ukusungulwa kwamabhizimisi elizweni kukhangelele ukwehlisa inani labasakhulayo abachapha imingcele bengela mfanelo zengwalo eziqondileyo zokudinga umsebenzi kanye lokuvuselela umnotho welizwe wona osobhazalele ngesisu. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection kusikhangela umkhankaso oqhutshwa ngabanye ebulenjini be-internet okhuthaza uZulu ukuthi asukume alwele amalungelo akhe njalo asole umbuso weZANU-PF. Umkhankaso lo uqhutshwa ikakhulu enkundleni yeTwitter phansi kwesihloko esithi This Flag. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo, lomunye wami uTatenda Gumbo.
Amalunga edale lezinduna zeZimbabwe ele Chiefs Council athe gwaqa emhlanganweni weHarare lapho ahluza khona indaba ezithile ngokusebenza kwazo. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi lezinduna emhlanganweni lo wensuku ezintathu owenzelwa eHarare International Conference Center zitshengisa ukukhathazeka ngendlela amapolisa asebenza ngayo bengabancedisi lalapho kusobala kuba kulecala eliyabe selidaliwe ezikuchaze njengokweyisa inkundla zazo lanxa isekelo siwakhangela ngokufanayo amadale wonke elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso yezinduna le iZimbabwe Chiefs Council unduna Fortune Charumbira uthi byadanisa lobu budlelwano obubi obuphakathi kwenkokeli yomdabu lamapholisa. Unduna nyanga zonke owematopo eMathebeleland South uthi kumqoka ukuba bulungisiswe lobu budlelwano ngokuphangisa kube lokuhloniphana.
Asinanzeleli ukuthi umuntu ulipholisa la esipholiseni sakhe ulengalo emlingenene emsebenzini wakhe. Lapha ngisho ama levels ukuthi lanxa uyinduna ufuna umpholisa fika uzivese ngani ngobukhosi bakho uthweni ngubani. Ukhangelana lo ukhangele yona leyana in station samapholisa ongomkhulu okhuluma laye ngoba nguye njani othumayo abanawakhe laba banjani abaphansi njengoba lathi silabanawe ithe sibabiza sithi yini ngabalisa labo sobhuku. So ngiyananzelela ukuthi ungafika uziveze ukuthi hayi ngilo msebenzi wami othilo ngifuna ukuncediswa lapha lalapha kukulilungelo olwenkundla yami ukuthi benzeni bangincedise.
Ethi lokhu kulakho ukuphathisa ekuqhutshweni kuhle komsebenzi wokuthonisa amacala elizweni.
But oqathele ukuthi asivezelane egcekeni ukuthi siyanxusana kumbe siyenzana siyathumana. Ukuthumana kuphela kulendlela yakho. Ungathuma umuntu kuyisicelo kuyachiyana lokuthuma umuntu ungathi usebenzisa ini ubukhosi bakho. Fika kuphela ukuthi hayi mina enkundleni yami yephukile ngalokho ngicela lenisize ngalokho. Yikho kuzasiphumelela khona ukuthi sibamba njani.
Oze emele abasesipholiseni uKhomishina Mekia Tanyanyiwa uchasise okumele kwenziwe ukuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwamacele womabili. Kuvunyelenwe kulomhlangano ukuba kuqakathekile ukuba amacele womabili afundiswe ngomthetho we-Customary and Local Courts Act wona okubeka sobala ukuba kusetshenzwa njani lamapolisa angena ngapi ekuthonisweni kwamacala zinkokheli zomdabu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umfundisi oqhuba uhlelo lokusola uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukusungula umsebenzi lokuvuselela umnotho welizwe u-Ivan Mawarire uthi lanxa esesabela impilo yakhe uzaqhubeka esola uhulumende aze alungisise okuhluphayo elizweni. UMawarire uqhuba umkhankaso wakhe enkundleni zebulenjini ezigoqela iTwitter leFacebook lapho akhuthaza khona uZulu ukuthi alwele amalungelo akhe engelakwesaba. Uthi kabuyeli emuva lanxa eke wathola imbiko evela abantwini abangaziwayo abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli beZANU-PF bemxwayisa ukuthi achiyane lomkhankaso wakhe. Baningi asebebambane lo Mawarire emkhankasweni othi wakhe ophansi kwesihloko esithi hashtag this flag. Omunye wabo ngumnumzana Themba Mabhena oxoxe lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Lo umkhankaso kaLubaba uMawarire sina siyamlandela sibili sithi kumele vele uZimbabwe wonke uZulu wonke waseZimbabwe sisukume sonke sithi enough is enough ngoba abantu sesikhathele kakhulu. Yabona makwi kuthi thina sodwa thina abantu baseZimbabwe asisukumanga sazimela vele akula muntu ozasitshintshela isituation esikiyo. So it's like le nto eziwa nguMawarire le vele kumele abantu babe 100% behind him bemlandele bemncedise kulo mkhankaso ngibona kanjalo.
Kodwa Mabhena lo ngomkhankaso osebulenjini kuphela awukho phansi lapho esingathi abantu bayatshengisela ezitaladeni. Ubona uhulumende elalela yini thatha amanyathelo?
Liyabona ukuthi uhulumende wethu vele thina into ekhona laphana eZimbabwe you are case. We have a government which ignores izikhala zabantu ezokuthi they even know even those in that same political party ebusayo eZANU-PF bayakwazi ukuthi abantu bayadibeka and uhlupho esilano lokuthi bona labana abantu bayabe lokho besithi bafuna ukuthi kuhlale kunjalo ngabantu abalezinto zabo abazithola ngendlela engayisiyo. So they want that part to keep protecting ama ill-gotten riches abanawo bona labana abantu yobantu abasihluphayo laphana ekhaya.
Kulungisiswe njani pho Mabhena? Kulungisiswe ngalomzabalazo kuphela othi this flag.
This flag is one of those things ezikhona kanti everyone is saying they've had enough. So this flag is part of ukukhonona kwabantu. You see, of course njengoba uyathi ukuthi asontolene ukuthi ungazakala ngalabo abantu abaphansi abanye abaningi kakhulu ngathi emaphandleni. Abangeke betholi lokho zini information nale ukuthi kule this flag. Ayinengalekela ukuthola. But otherwise kuruphana ukuthi thina siyabe sikhona sikuthola. We have to spread that to those people abangaphandle emaphandleni sibatshele ukuthi indaba kumi kanjani.
Hello ke ngumnumzana Themba Mabhena ongomunye wabasekela umkhankaso wokusola uhulumende weZANU-PF owe hashtag this flag ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bakhala ngokuchiwa phandle kohlelo olukhuthaza labo asebethuthela emazweni ukuthi bazosungula amabhizimusi ekhaya olwe National Diaspora Policy. Okunengasikuzweni kuMartin Ngwenya isipha lolu daba eseHaveroni kwele Botswana.
ngemva kokusungula uhlelo lokukhanga abezimbabwe abaphandle kwelizwe ukuthi bazosungula amabhizimusi ekhaya abaseBotswana bathi bayamangala ukuthi kukhanya bona bezatshiywa ngaphandle. Uhulumende osungule uhlelo lwe-National Diaspora Policy nyakenye kule mhlangano ezakwenziwa labahlala emazweni agoqela e-Australia, South Africa, New Zealand, United States kanye le-United Kingdom. ELeBotswana elenani labezimbabwe elingaphezu kwenkulungwane ezisikhombisa ezilamaphepha okusebenza elizweni lona alikho kuluhlu lamazwe aqoqwe ukuyabamba limhlangano. Lokho kushiye iningi lizibuza ukuthi abasebenza eBotswana bona baqakatheka ngevuseleni isimo somnotho kweleZimbabwe na. Umnumzana Clifford Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi abasebenza eBotswana labo bangatshiywa ngaphandle kohlelo lolu.
Uhulumende sibona ekhangele kakhulu abantu abasebenzela kibo South Africa le-UK kakhulu. Khohlwa amanye ama-countries anjengaboBotswana lapha okulabantu ngathi labo abalihlekanyana abasebenzayo njalo abazimiseleyo ukubuyela be-investor elizweni leZimbabwe. Ngalokhu sithi kufanele ukuthi abakhangele labo aba-engage abonisane labo ukuthi kuyini abangakwenza ekhaya ukuze bethuthukise umnotho.
Umbono wakhe uhambelana lokathabang leya yena uthi noma nje abanye bangasuki bavumelane lohlelo lukahulumende kuqakathekile ukuthi wonke umuntu weZimbabwe ophandle kwelizwe athole ulwazi ngamathuba akhona ekusunguleni amabhizimusi ekhaya njalo kulilungelo labo.
Akuqakathekile ukuthi be-involve iBotswana kule program asebeyenza ukwenzela ukuthi inotho lelizwe lalo likhule liphucuke.
Uhulumende usungule uhlelo lolu ngesikhathi ebona isikhwama sakhe sesincipha osokuchiya isimo somnotho sisesimini esibi elizweni. AbeZimbabwe bangaphandle kwelizwe babuka bathumela imali phose engamabhiliyoni amabili amadola kuzihlobo labangane ngomnyaka ka-2014 kuphela. Lokhu yikho sokwenze uhulumende abe lomcabango wokuthi athole ingxenye yaleyo mali ukuze kuxoxiswane labathumela imali ekhaya emzameni wokuvuselela umnotho okhanya uphela umoya. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 kusawulungile Botswana.
Akuhlelo lwe Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha lwe The Connection esikhangela udaba lokujengisela ngeflag yeZimbabwe yabantu besithi sebekhathele ngokwenzakala elizweni olwe hashtag this flag. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Asingakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Abahlangothi lwebutho lakwele Melika bathi bakhangelele ukusungula inkamba ezingabali 10 lanye 11 emazweni awezokazi le-Afrika. Owake waba ngunobhala ubudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Hillary Clinton lekhe echikilisana loSenator Bernie Sanders kukhetho lwama-primaries olokudinga ozamela ibandla lema-Democrats kukhetho lokudinga umongameli. Abakubhizimusi lokuzisebenza sebekhuthaze ukusungula isikhwama esizaphathisa lapho sebechiya umsebenzi besiyaphumula i-pension scheme. Linkuthazo yenziwe ngusomabhizimusi olodumo kwele Tanzania mnumzana Sandeep Raichura emhlanganweni oyenziwe ngabosomabhizimusi kwele South Africa kuviki edluleyo. URaichura uthi udaba lwama-pension akumelanga lube ngolwabasebenzela amankampani kuphela ngoba abakumsebenzi wokuzisebenza labo kumele bathole imali lapho sebekhulile bengesenelisi ukusebenza. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla sabaphila ngokuzisebenza eZimbabwe Upcoming Traders Association umnumzana Dumisane Ncube othi mpela lombono uyamukeleka ngoba lokhu kungaphathisa abaningi.
Into enhle kakhulu ngoba abantu labo esithi ngama-informal sector bagcina bengela ama-benefits nxa beluphala kumbe umuntu engalimala ezinto ezinjalo. Umbono omuhle kakhulu.
Kungaba lesikhwama esingafakwa yini siphumelele singatshontshwanga?
Ngicabangela ukuthi singaba khona ngoba ngingabona kwamanye amazwe kathesi ama-cooperatives le-informal sector balamabhenki abo amakhulu. So nxa kuyukuthi uhulumente engaza kangenile, mbona ngani kungaba yinto enhle kungayenzakala.
Khona kathesi kuyinokwenzakalayo, asithi wena usufikise iminyaka kumbe yi-70 usufuna ukuyaphumula.
Nxa usufuna ukuyaphumula kutho ukuthi konke kuhle kuphumule khonapho, ngoba awulalutho ongalwenza. Kumele ukuthi uhle uplane into yakho, uhle uinveste before usiye kuphumuleni. Kodwa i-advantage yokuthi ngesokuthi ubusubenefitha ngezinto wena usunjani sisekuphumuleni. Kodwa sithi nxa kuyikuthi kawuzange ukuthole ithuba lokuthi uthole imali yokuthi uinveste kumbe uthole imali yokuthi uthenge i-property ingakunika ama-returns late, kuyaba nzima kakhulu ngoba kusho ukuthi uyabusuzaba ngumyanga wokugcina.
Khona kuba lula na ukubana umuntu enelise ukuthi azathenge indlu, imota, lokunye okunjalo yena ezisebenza ikakhulu ephila ngokuthengisa emgwaqweni?
Into ade sizama ukuthi siyilwise yona leyo ukuthi khona kathesi nje nge-association yethu sisaprochume spara ngendaba yokuthi aniki ama-informal sector izindawo zokuthengisela, izindawo zokwakhela like ama-residential stands, ukuthi kwa-association kube le ndawo lapho kukhangelwe khona ukuthi kuyanikwa bona abantu abakwi-informal sector.
Zona indubo ezingaba khona, asithi thina abathengisayo bona labo kuthiwe ngenyanga ufaka imali eceleni, kungenzakala na kumbe sikhona esinye isikhathi sokuthi umuntu uzathi hayi lamhlangile?
Hayi, nxa kuyimali e-reasonable mbona ungani labo bangakuthabela kakhulu, ngoba abaningi siyababona nxa umuntu esegula kumbe umuntu eseluphele engasela yona imali yokuthi konkona yenze kumbe sevulwa indlala. Kodwa nxa kuyikuthi konkona kulethwe kuhle, kungaba lokungama-contribution abantu abangakwenza kuhle. Abantu asebekwesaba yikuthi bayadlela izimali.
Kodwa akhona wona ama-contributions akhitshwayo okufana lawo ezimfa lokunye okunjalo?
Ye, kwakathesi le First Mutual Life Insurance esayijoyinayo le nyarathi as an association esikwenzayo ukuthi konkona bayacontributa every month for ama-beneficiaries abo layena lowo muntu uyabejoyini, ukuthi in case of ukufa lezinto ezinjalo kukwaniseke ukuthi konkona bamnike imali. I-First Mutual yakwanisa ukuthi kunike up to 1500, inyarathi yakwanisa ukuthi thathe yonke umngcwabo wabo ikunike i-grocery lezinto ezinjalo. Sesesiba lesinye iskim njalo futhi ese-medical aid, esikhulume lama-medical aid society ukuthi konkona balethe ama-alokhuzeni ama-schemes a-afodwa ngama-informal sector ukwenzela ukuthi konkona labo ba-benefite from there.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Ncube, esiphathamandla sabaphila ngokuzisebenza ese-Zimbabwe Upcoming Traders Association, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
When we bow, silale ma when we bow,
silale ma
when we bow,
silale ma
when we
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lwabantu abanye babo abalemizi asebethoniswa zinduna amacala okuthi bathumezela ezinye izithandwa zabo izithombe ebulenjini bokuzilibazisa obe WhatsApp. Ezinye izithombe lezi zitshengisa izitho zangensitha. Kambe induna zingena njani kukho konke lokho? Amakansila lawo athi udaba lolu ludidanisa ingqondo. Ake sizwe unkosikazi Shila Musonda okungukansila edolobheni lakoBulawayo uxoxa ngodaba lolu lomnumzana Thabani Khumalo, ingcwethi kwezamasiko esintu bendawonye lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ayisola ukuthiwa yimhlolo veka kuvunyile enkalata icala.
Khumalo, nathi udaba lapha kanye kuyasinda lokho ungathini ngakho?
Kulokho kwadabuka umhlaba angazimize noma lendanakaza zabadala ukuthi kukhona ukuthi uke wasebenzisa isitho somzimba sabe egcekeni noma athumezele omunye umuntu. Inhlamba engaphezulu le umame sithi ukuthi akukho emthethweni. Ngiyathemba ukuthi nabomthetho nabaphethe amandla ikakhulu amapholisa kufanele ukuthi into le bayifinyelele.
Mankomo, pho-ke esintwini lapha kubanjwa njani udabolo nje?
Hayi, ayikhona esintwini ivele loba kungaphi, yikho abantu labana abahamba benqunu besiyanga abagida loba bengagqokanga besiye emazweni ngenxa yokuthi akuvunyelwa akuqalwa. Loba umuntu angakuthatha nje ifoni akufonele ekhuluma inhlamba eyifake loba kuWhatsApp, uthathe inhlamba lane kuWhatsApp
uyihambise kube emapholiseni emthethweni uyabothwa lowo muntu ofaka lalo loba yihlamba nje singasabala ubunqunu bomuntu.
Abanye phela bakwenza lokukhumalo bezenzela nje bethabisana ungathini khonapho?
Kodwa ukubi ukuthi kuthiwa besemthethwe la nakwabanye abantu abanye besemaceleni abanye ngakwazi ukuthi kuzeuthumezekani lokhu kuyaze kubangele yini. Kodwa-ke okukhulu okwesabekayo khona ukuthi umuntu nangebhayibhile ukuthi isimo somuntu sezibona ukuthi inqunu emzimba kesigcekeni wazama lokucathela umzimba yena ongacathelekile. Pho-ke abantu basithatha ngathi lokho esibinzi sokuthi baveze unqunu kube segcekeni ezintweni engicabanga ukuthi zaziyindlela ezimisele ukuthi impilo yethu ibe lula, abantu bakhulumisane bathengiselane njalo njalo.
Nxa usubona-ke ubona ngazani kuphela kuyamemetheka kakhulu kuyinto lokhu, pho kuqedwa njani nxa sikhangela lakhona ngapho kobokhansila, kambe kule nto ningayenza yini?
Ukumemetheka khonoku kokuganga lokhu
ye
kumele abantu bahanjiswe emthethweni abafaka amapikitsha umuntu nxa yenqunu. Kumele abotshwe ayethonisisiswa ayegwetshwa.
Thina siyakhumbula phela ukuthi kudala kwakho labo chaps into ezinjalo, ayisiyo chaps yangikona le.
Hayi hayi ayisiyo chaps, i-chaps ongeke ubone lutho nje.
Abaye bakubona njalo phela.
Njalo i-chaps wawuyishayela yena lo muntu uyabukhayela njalo.
Kambe phela kukhanya ngazani phela yi-chaps yangikhona phela leyi evezwa ngabantu kuwhatsapp ayisikho yini? Kumba kufani le chaps yakudala leyana?
Njengakuhambelani uvele sibili wona sibili aluba wona iwhatsapp kuyenzakala vele abawuhle kuvalwe kuganga konke lokhu, especially awuqale kujeziswe laba abagangayo bazaqina, bangathumela amapikitha bajeziswe, bangaqina ukukwenza khonokhu sebezwile ukuthi kulo muntu osejezisiwe ngalokhu akwenzileyo ukufaka ipikitha umuntu engagqokanga enqunu.
Ye lebe ngilalela ugogo lapha ngayichaza ukuthi mbeke wayichaya yena azangayichaya
ikazange ayichaza i-chaps lapho ugogo ukuthi yayivele ichaya njani, akusitshele mbijana.
I-chaps wawuthi nxa ugqokile angithi wakugqokile awembuli izigqoko, uchaya eceleni uthi i-chaps kawembuli, abembulayo ibona babangala makhanda.
Lapho-ke besilalele unkosikazi Sheila Musonda ungukhansila edolobheni lakobulawayo obexoxa ngodaba lolu lokuthi abantu sebethumezelana amapikitsha kuwhatsapp amapikitsha angalunganga. Ubexoxa-ke lapha lomnumzana Thabani Khumalo, ingcweti kwezamasiko esintu bendawonye loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Thiyani indlebe kuvikezayo.
When we bow, Silalema, when we bow,
Silalema,
when we bow,
Silalema,
when
we bow, Silalema,
when
we bow, Silalema,
when we bow,
Silalema. Ayisikhathi-ke asisavumi ubana siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inkampani yakwele South Africa ekhangelelwe ukwakha indawo yamavinkili lamabhizimusi eGodini Mall kobulawayo iTerracotta isiqalile ukuhlela kutsha usuku ezaqala ngalo lumsebenzi. Induna ezisemhlanganweni weZimbabwe Chiefs Council zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise ubudlelwano bazo lamapholisa. Abantu abaningi sebengena emkhankasweni owenkundleni zebulenjini ezigoqela iTwitter leFacebook lapho abakhuthazwa ukuthi basukume balwele amalungelo abo bengela kwesaba owe hashtag this flag. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande, ngilithiya-ke kuStudio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha lwe-The Connection lilale.